Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 enhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million.
Besila abantu esingathi sasababamba ukuthi banomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lingananzelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka-April liyaba ngu-12. Kubo labo okuqala ngubaba wayesesitshile, then abalichumi thina abantu sebe-recovered kuseselo yedwa njengakarecovery, kodwa lo laye kaguli.
Uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa. Bayakwazi bona okwenzakalayo. Isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kule ntuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona kuyinhlansanyana komlilo kumbokwelahle.
Umbiko wabogatsha lwezomvikela olwe Joint Operations Command JOC yokuthi kungamanga ukuthi abebutho baqoqa ugenqula umbuso kaMnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha, laya kwabangamakhulu edlula amathathu 320. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukubana asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbido lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 55,709. Asebesinde kulomkhuhlane sebengezwe ngabantu abathathu sebengamashumi amane lasishiyagalolunye, kwafa abane. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7.4 million, kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 419,765. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezine 3,803,543, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 209,438, labulala inkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,678, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhiya galolumbili 95,273, kubika abenhlanganiso eye-African Union. Uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo luthi isimo sokumemetheka lokuthelelwana kwabantu igciwane le-COVID-19 sibanganeno kuleli dolobho nxa kuqathaniswa la kwezinye indawo zelizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa iziphathamandla zempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo zethule umbiko othi isimo sibangcono kulabo asebethe bahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Umsekeli kamqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uthi kubanganeno ukuphatheka kwalabo abahlolwa batholakala le coronavirus.
Okwa manje ungakhangela i report ephumileyo izolo bese labantu esingathi sasababamba ukuthi balomkhuhlane abangamachumi amabili lambili. Kulabo lenganazelela ukuthi kulabanye sababamba ngenyanga ka April yaba ngu 12. Kubo labo oqala ngubaba wayesesichile then abalichumi silabantu sebe recovered kuseselo yedwa nje ongaka recovery kodwa lo laye kaguli ngumuntu nje ozihambelayo kusele nje kuphela ukuthi ama results aphume sithi recovery. Then ka test ungakhangela kulinyanga kusiya ekupheleni kuka May la kukhasa noka June sibe lama cases amanye sesiwa reportile aselichumi kula lichumi ngathi abangu 9 bebengabantu nje abazihambelayo abangaguliyo kulo yedwa ubaba okade ngani uphathekile ephefumula nzima sike samlalisa lapha na bedla seThornbrook samnika hayi oxygen umuntu lona okwaka test hayi umuntu nje sesihambela akasadingi oxygen usephumile esibhedlela.
Unyathi uqhubekele phambili ekhuthaza labo abaku quarantine ukuba bangasondelelani balondoloze i-social distancing.
Umthetho kahulumende uthi kufuze ukuthi seba teste ngelanga lokuqala seba teste futhi ngo day 8 sibuye futhi njalo seba teste ngo day 21. Thina into siyenza ukuthi enqabe ebe social welfare bengasazisa ukuthi kulabantu ababuyileyo siyalungisa ukuthi sigijime sizama ukuthi siye ba tester ngamalanga lawo afakwe nguhulumende. Abantu laba enqabe ehlala ulola lo uhlala e-roomini yakhe eyedwa akufuzanga ukuthi beshare behlangane ema-roomini.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lubike ukuba eZimbabwe sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili 320 asebefunyenwe bele COVID-19 phakathi kwabo abangamakhulu edlula amabili 267 yibo abagulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umvulo ozayo mhla ka 15 kuyonale inyanga kaNhlangula lilanga lokuthi abantu bathandaze elizweni lonke jikelele njalo bezile ukudla ngesikhathi inani labantu abahlaselwa ligciwane lecoronavirus lilokhu limemetheka elizweni. Umongameli Mnangagwa uthe njalo amasonto sengavulwa kodwa uthe umbuthano ngamunye kumele ube labantu abaphansi kwamashumi amahlanu. Wengeze wathi kumele abayimasonto laba balandele zonke iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane leli ezigoqela ukungaminyani. Ngumgcini sihlalo webandla leMDC eBhilitane kugatsha leWales unkosikazi Carter Richards utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukubana uhulumende kaluphathi ngemfanelo udaba lwecoronavirus.
Singakukhangelela kakhulu ngokwenzakala ngapha ngapha kuthini kakhulu lokwenzakala ekhaya ngoba okwekhaya baphungu introducer nje i-lockdown. I-lockdown without any strategy sikungabe ngaplananga ukuthi right sesifake i-lockdown le senze kanjani njalo siyeza singazi singazilokhu bayicize ngakanani ukuthi kulezi mali eziningi ezinye ezathelwayo elizweni ezazivala ukuthi zizomenyana lomsebenzi ngalowo ngoba izinkinga ngakhangela amanye amaphephandaba eyadingiwabala nje ngasinkise 2 days ago lapho nje ngikhangela ukuthi loba thina ilizwe lalivalelwe ekuphweni izimali ngama-IMF fund njenjewelt ama-wealth fund la kwakule yini i-fund abakwanisa ukuthi basizilisele imali ukuthi izoyencedisa abantu ekhaya khona ngalesikhangele kakhulu omama abayibo abakhangelele nabantwana abayibo abathwele imizi abakhangele labo bababonke and i-lockdown yangikhona angazi lokuthi isebenza njani i-lockdown yangikhona ngoba if lucky it works for certain individual and doesn't work for certain individual it only opens up nxa kukuthi uhulumende kule nto yayefuna ukuyenza iyavuleka nxa kukuthi bafuna ukuvayela babavayela labantu so kuthwalisa omama kanzima kakhulu ngoba yibo bakhangelele ukuthi bafide abantwana bengikhangele nje kulenye i-program eyenziwa ngomunye umama khona ngale eHarare ngale obefeed abantwana amaporridge awazi kobe kumangalisa kakhulu ngoba kulena leyo kwakulabo mama njalo kulabantu abakhulu instead ukuthi bangabantwana kube kodwa labantu abakhulu ujengisele ukuthi kulendlala enkulu kakhulu okufanele ukuthi siyikhangelele njalo ikhulumende nanxa ikhuluma nge-lockdown kwakufanele ukuthi ikhumbule ukuthi ama-citizens ethu sizawafida kanjani azaphila njani ngemva kwesikhathi se-lockdown.
Ungathi uhulumende uluphethe njani udaba lolu olwe-COVID-19?
akula ncwadi abalinikezayo abantwini abantu bathola ama donations from abantu ama private a private organization lama private which is okay indaba yezingama church kodwa lawo ama programs afuna uhulumende uthangenele phakadla ayincedisi phakathi nokumsebenzi omkhulu kangaka owenziwa ngabanye kodwa nxa lingancediswa ngukhulumende wenu hayi uyazi can only go so far alingezike liyifika ngaphi.
Lo bekungunkosikazi Carter Richards, umgcinisihlalo webandla le-MDC kugatsha lwe-Wales eBhilithani, ubexoxa ecingweni lelosithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona ngale ngaseBhilithani. Kodwa umeli wevungu edalele ephalamende uMnumzana Omega Sibanda owebandla le-ZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zikahulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
I-COVID-19 abantu bakithi bayananzelela uhlelo lukahulumende olokwenzakala emhlabeni jikelele lokho kuthiwa i-lockdown. Ngiyabonga kakhulu abantu bevungu constituency ngokunakekela impilo lokulandela okukhunywa isiphathamandla sikahulumende. Sona-ke phela esitshengise ukukhalipha okukhulu ngokugijima lisithi sona bakithi asingenele ku-lockdown. Bengenzanga njalo umkhokheli welizwe ngabe silahlekelwe zimpilo eziningi kakhulu. Ngithanda ukukubongela lokho ngikwenze kube sobala ukuthi simtshayela ihlombe umongameli wezimbabwe. Into eyenzileyo abantu bevungu siyabonga, ngibongela bona ukuthi uyenze kuhle. Thina evungu sile isolation center ekuthiwa ise-Lower Gwero Adventist Clinic. Thina silo mongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030 abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshone. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Umntwana womuntu munye sibambene. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu.
Lo bekungumnumzana Omega Sibanda omela ivungu edalele ephalamende libe limuzwa lapho ixoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ikoBulawayo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isibhedlela sekansili yakoBulawayo ese-Thorngrove esiyiso esigcinelwa izigulane eziyabe zitholakale zile gciwane le-COVID-19 sitholiswe usizo lwempahla yezisebenzi lokunye ngokuzivikela ekulondolozeni ukuhlanzeka lezempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emele abenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi e-Rise and Shine, uMnumzana Zenzele Ndebele wethule isipho sengubo zesibhedlela.
Ngimele omama be-Rise and Shine abase-diaspora e-UK besilapha ukuzoyenza i-donation yengubo eziyi-30, ama-sheets ayi-60, lama-pillow cases ayi-30. Lokhu kwenzele isibhedlela se-Thorngrove esikhona pakoBulawayo. I-donation le ilingana le mali engange $990.
Unkosikazi Faith Ncube obemele inkampani eye Jane's Fashions uchasisa ngesabo isipho.
Sidonate ama reusable face mask ayi 200 worth $120. Well, so today it's on Grove Fisher's Hospital. I'm a frontline workers.
Esamukela lezi zipho umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni ubonye kakhulu abelule izandla bebusisa idolobho lakhe.
Siyabonga abatubakithi abasemazweni labakhona around kapa kobulawayo ngokucabanga isibhedlela sabo seTon Grove ukuthi kumele silunge ukuthi sikwanise ukuyamukela lezi gulane ze COVID-19. So kutsho ukuthi nxa kuwukuthi kungayenzakala ukuthi kufuna abantu ukuthi balaliswe inani lembhede esezilayo ingani isengezelelwe.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Isibhedlela seTon Grove esiyiso esigcina abagula i-COVID-19 kobulawayo siqhubekela phambili sithola usizo lwezipho ezehlukeneyo zokuncedisana lekhansili kanye lohulumende ukonga labo abayabe sebefunyenwe belaleli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lweCOVID-19 ukwephulwa kwelongelo labesifazane nganye lelabensundu lapha eMelika. Kodwa likhumbule izihlobo alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya ngenxa yaleli gciwane. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakhulumisana lenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu, amapholisa abezomvikela labosomabhizimusi ngokungethulwa nguhulumende ukwenzela ukuthi kulinganiswe amalungelo abamhlophe labansundu kulandela ukubhubha kukaGeorge Floyd ofele ezandleni zamapholisa. UTrump kubikwa uthi ulakho ukulandela okunye okufiswa ngabantu abatshengisele emigwaqweni kulandela ukubulawa kukaFloyd. Kulabantu abaningi kwele Kenya abathakazelela ubususwa kwesithombe sikaQueen Victoria wakwele Bhrithani eJiva nje Gardens eNairobi abathi sasibakhumbuza ukuthunjwa kwabantu abamnyama. Kwele Bhrithani abasola ukubulawa kukaGeorge Floyd kwele Melika bagumule isithombe sikaEdward Colston wayethengisa abansundu basiphosela emfuleni omkhulu kulelo lizwe. Uhulumende wakwele Bhrithani usanda ukwethula umbiko othi abantu abansundu abahlala emazweni asempumalanga labaswelayo balakho ukubulawa ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19 okwedlula abamhlophe. Ingcwethi kwezempilakahle zithi akwaziwa ukuthi kwenziwa yini lokhu.
Imbiko yabogatsha lwezomvikela olugoqela abebutho olwe-Joint Operations Command abayethule izolo eyokuthi kungamanga ukubana abebutho baqoqa ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ichiye abantu abaningi bedideke ingqondo njalo bezibuza imibuzo eminenginengi. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathele zendaba izolo ukubana imbiko le isisabalele ngelizwe lonke njalo imemethekiswa yizitha zeZANU-PF ezigoqela intathele zindaba abezinkonzo abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye labaxoxebuka kuZANU-PF ngokwayo abe-G40. Okumangalise abaningi ukuthi imbiko le bebeyizwa okwakuqala izolo lanxa nje ukaZembe isithi imbiko esimemetheke kakhulu elizweni. Umnangagwa yena ikhuluma emhlanganeni weZANU-PF Politburo usole amabandla aphikisayo amazwe aphetsheya labosomabhizimusi esithi bazama ukugenqula umbuso wakhe kodwa kazange alokothe udaba lwenkohlakalo oluphatha le ndodana yakhe lenkampani ye-Drugs International. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhu ukuthi-ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akula ntuthu kungela mlilo. Ungabona kule ntuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle. Yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza le press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akula nto enjalo ezenzakala. Ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku-social media lapho kuthiwa kuphume khona. Pho kwenza bethuke bona kuyini? Nxa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo. Kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini? Ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona, kukhona okwenzakalayo. La ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo-social media. Kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke umnankagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe. Yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona.
Umnankagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela, uthini ngalokho?
Kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese seyabamba unina enguye umthakathi. Umnankagwa uyaziloya ama-businesses yena akhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe, izihlobo zakhe, abangane bakhe, abantwabakhe, sikhuluma ngabotagwirei, sikhuluma ngomntanakhe abahamba-ke bayewoda-ke impahla ijiphile eDubai bazothengisela ilizwe isidura, abaphiwa ama-contract ama-millions ye-US dollar. Yibo-ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu, angaqambeli abantwana babantu amanga, kakhangele kuye emzini wakhe, abantwabakhe nabangane bakhe. Yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo phanana amabhizinisi bekhweza intengo okumangalisayo. Athi samafutha ahlwephe elizweni ikhatheli yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulisa iwathengisa kwamanye amazwe njengabo-Mozambique nge-US dollar, kodwa bephiweke imali i-reserve bank. Umthakathi useyadini yakhe, angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe.
Umnumzana Edwin Ndlovu, lilunga le-MDC Alliance. Njengoba singeyameli icele, uNtunga uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Believe Gawule, yena-ke othi ngempela izitha zebandla lakhe zifisa kube lomvukela.
Ngamanga wodwa akhulunywayo yizitha zikahulumende. Izitha lezo lamabandla aphikisayo MDC Alliance kunye lamadoda la G40 esebenza le MDC Alliance behlangana lezitha zethu ezingaphandle. Ngokunjalo into yonke abayifisayo bafisa kube lekhula pelizweni bekhangela ngomumo wezinto, bazama ukuthatha amathuba nala ukuthi banika abantu indlela yokulahleka yokuthi bengaboni ukuthi izinto ziyangaphi. Abantu bebatshengisa indlela yabo le ababona ngayo lezifiso zabo, bafuna ukuthi kugcwaliswe izifiso zabo ezimbi ezokuthi bona bafuna kube lomvukela, bafuna ukuthi uhulumende igenqule indlela abafisa ngayo. Ngawo-ke kuqakatheka ukuthi abazomvikela baphume egcekeni batshele ilizwe ukuthi hayi bantu beZimbabwe, umumo welizwe umi kanje. Ayisikho lokho elikubala emalebulenjini, ayisikho lokho elikubonayo, ayisikho lokho okufiswa yilezi zitha lezi, ayisikho lokho okufiswa yilaba abahambe busuku ukuthi kube lento ezimbi elizweni lethu. Hhatshi, umumo welizwe ubanjiwe ngoba yiwo phela abaphetheyo.
Bakhona babagawule abathi ngokuvusa udaba lokuhluthunwa kombuso ngamasotsha lapha, uhulumende ubalekela udaba lwe-corruption oluphatha inkampani ye-Drugs International, yona ebikwa yilobudlelwano lemu likamnankagwa.
Nkomo, ayisikho qiniso lelo ukuthi uhulumende uzama ukubalekela indaba yenkohlakalo. Ayisikho lokho. Indaba yenkohlakalo vele uhulumende waqeda ngayo ngoba wabumba izakhe, wayinika amandla ukuthi icubungule indlawa zenkohlakalo, ibophe yenze konke amandla iwanikile. Lokho singakubuyisela kuzakhe ukuthi izakhe yekho angele khonoko kwenkohlakalo. Akula nto enjalo. Njalo uhulumende kabaleki ukuthi ubalekele indaba yenkohlakalo ngokukhuluma ngokuthi kulabantu abafuna ukuthi bakhulume ngento yomvukela. Siyakubona emlenjini Nkomo, lani liyakubona konke abantu bonke bebhala bekhuluma lokhu lalokhu, ye kunje kunje, umongameli kunje, bekhuluma izinto eziningi ezingayisi usizo. Ngawo ke uhulumende uzama ukuthi anike uZulu okuyikho okuqondileyo ngomumo okhona phakathi kwelizwe. Yebo phela, abantu laba bathathe amathuba okuthi umumo lo elizwe mubi, izinto zimbi, lokho akutholakali, amafutha akatholakali, izinto zinjengazo, bathangela konke konke ukuthi kulobunzima. Kodwa phela singakhohlwa ukuthi ubunzima lo bubangelwe indaba yecorona le. Eka kwakathe sokwakathe silapha esikhona kathe. Akula umuntu ongakhangela ngalo dubu, akula lizwe lingakhangela ngalo dubu lecorona. Wonke umuntu ukhangela idubu lecorona sonke siphakathi kwalo. Kodwa lokho ukuthi abantu bazama ukuthi baphambule abantu embonweni wabo ngalokho abakukhangele ayisiko. Uhulumende uzama ukuthi achazele abantu umumo wezinto njengalokho izinto zamanga sezigcwele ebulenjini.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezano PF ubexoxa ecingweni lapho lonto ngamile inkomo weStudio 7. Kunjalo nje ingcitshi zezombusazwe ziveza imibono yazo ehlukeneyo ngalombiko wabe Joint Operations Command. Zisithi le imizamo kahulumende yokuvala abantu amehlo ngakwenzayo okufana lokufuna ukuguqula isisekelo sombuso. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kulandela imibiko ethulwe ngumnumzana Kazembe Kazembe izolo lapho athe imibiko ethi kulabantu abafuna ukukhipha uhulumende kaMnangagwa ingamanga. Ingcitshi zezombusazwe zithi lokhu kuyamangalisa ngoba asikho kwakuqala ukuphuma kwemibiko enje besithi uhulumende engabe elakho akuhlosileyo. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Pride Mkono othi lokhu kungabe kuyindlela yokuthusela uZulu weZimbabwe.
Siyakhonona kanye lokwethuswa yikukhuluma kukahulumende esebenzisa uminista Kazembe Kazembe ukuthi eZimbabwe kusofuneka kuba lekhu. Thina sithi hatshi ukutshontsha lobugovu kanye lendlala isezihlalela eziko eZimbabwe iyo ikhu jitha enkulu esabisayo kothi le yabatshela yona esingayaziyo ukuthi amasotsha asefuna ukuthatha amandla ngingodlakela bethathela uhulumende kapresident Emmerson Mnangagwa. Lokho thina sithi hatshi njengenhlanganiso yabayanga ayisiyo into uhulumende angahlalela phansi khona esitshela ngoba siyakwazi ukuthi amasotsha onalawo yiwo anjalo atshontshayo.
Lokho kugcizelwe isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chami misa othe amazwi la enzela ukwethusela uZulu weZimbabwe.
Sibona ngani udubo lokuthi umnumzana Mnangagwa uzazama ukuphatha elizwe ngendlela yokuthi uyabehlala etshela abantu ukuthi hayi mbone ngani kulabantu akade befuna ukungikhipha khonoko kuyabulala umnotho welizwe njalo kwenza amanye amazwe angabile themba lokuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elingazimela.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi kumele uhulumende akhangele induwe ezihlupha abantu kulokudingana lokugcina umbuso.
Kubalulekile ukuthi sikumbuzane ukuthi akula sidingo sokuthunga isigqoko uma singadabukanga. Lokhu abakukhulumayo besitshele ukuthi ngamanga ukuthi kule hungahunga lekhu hayi akulona iqiniso. Ngoba ngeke beze bebiza i-press conference bezolandula into engekhoyo njengoba sike sakubona njalo ngesikhathi sika-Robert Mugabe.
Kodwa unobhala webandla le-MDC yancinisa kukhetho luka-2018 ikhokhelwa unkosikazi Khuphe umnumzana Nixon Nikadzinyo uthe kukhona okunuka santungwana.
Sibona njengokuthi sokulolu hlanyo kokulumende ngendaba naleyo ukuthi vele ngesikhiwa vele sithi there's no smoke without fire. Uzobona vele abantu bonke labana abakhulu amabutho lo mkhulu owe Home Affairs uMinister Kazembe Kazembe besiqala ukukhuluma indaba naleyo sokuthi sebebone kahle ukuthi abantu sebediniwe, abantu bacaphukile, abantu sebebonile ukuthi uhulumende owakatesi kabasakwanisi vele ukuthi belungise izinto.
Inkokheli yebutho leZimbabwe izolo yethule umbiko othi kunabantu abasabalalisa imbiko ethi kulecele labakubutho abafuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa besithi imibiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini beintanethi ingamanga njalo ijonge ukutshayisa nabantu amakhanda kuhulumende. Linkokheli iqhubeke isithi uZulu kumele eqaphele amalunga axoshwa kuZANU-PF awecele G40 lamanye amalunga awe-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave laku-4930, 6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Isikhathi sethu asisavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa asingakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani selasebetholakele bele-COVID-19 eZimbabwe selengezwe ngabantu abayisithupha laya kwaba ngamakhulu edlula amathathu, 320. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.